Uhambo lwethu beluluhle kakhulu e-South Province. Kusekelwe abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizwisa. Mase babuza abantu ukuthi kathi kungani lalingayi voteli i-MRP kulelo khetho oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama-structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama-structures ayabumbeka. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuzano abanye baphuma ku-MDC. Esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayatsho ukuthi no selisisizile lathi sesilento engeyethu. Kungananzelela ukuthi wonke amaphathi nje akhonayo khona lapha eZimbabwe ngamaphathi wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga. Ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole iphathi yabo yasekhaya bayabalwa yebo abantu abayi 2-3 abangakaboni lapho esiya khona abangakakuzwisisi kodwa labo esihlangana labo hayi bakwamukela njalo asifosteli muntu sikhuluma iqiniso njalo i-MRP safundisa ukungakhuluma amanga lapho esihamba khona sibeke iqiniso njengoba linjalo njalo abanye bathi thina siyabandlulula i-MRP kayibandlululi muntu thina sabandlululwa kudala sabekezela for 41 years sibandlulula hlala singama vice deputy vice this sabaleka abanye bethu saya ku MDC MDC vice wesike kathi sokulama vice 3 so asa sesibona ukuthi no kuthi thina abantu bemathebeleleni vele kasibalwa phela la asikho so masingabali ingcono sizenzele kwethu so esikwenzile ikhonoko ke ukuthi silandele iqembu le MRP abantu bayalithakazelela sibili come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi.